Abe Pusha Gagel, Baba Mzalele, Nsalani Soya Wonge, Nezi 24 Academy, Labe Clean Earth Waste and Recycling, Baachia Espedila Sikangelega. Ukwazana makwazana ndiweni ngwephusha kaGirl uchaza ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembo sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Sananzelelo ukuthi impilo isibhedlele esikhulu lapho abantu abaningi abavela endaweni ezijeneyo abalethwa khona nxa kuyukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukhangelane lezempila kahle.
Uyaphambili egcizelela ukuthi inhlanganiso yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenzayo ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefit from us.
Omunye wabatsha obekulo umkhankaso ke esibhedlela sempilo ngunkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokuto pamaphepha, silatsha utshani lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathi emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile. Noma besingela okuningi but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline indawo yethu, sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa nkosazana Aletha Nyathi.
Sasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amaward. Sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasiwo malunga ephusheka labe-Nurses 24. Engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, Eagle Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapho.
Omunye wabaphathi wesibhedlela sempilo Sithutha Mfundo Solomon Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaliphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudingina lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi siyenze impilo kahle yabantu bethu, siyigcine, sisebenze kuhle, abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha benyokulisana lezidakamizwa, abasekhulayo bephusha kaGirl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlaziya kwesibhedlela sempilo ngendlela yokutshengisa abanye babo ukuthi kuningi ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa kulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele e-Studio 7 igama lamu-Enzo Jesus Banda.